Kusukela ngo 2000 kusethula ibandla le MDC ukukhishwa kwamongameli Mugabe esihlalweni bekuyinto engundabanulonyeni kuningi lezizalwane zeZimbabwe ebesithi umbuso wakhe sewethule olunye uhlobo loncindezelo. Namhlanje iZimbabwe yenelisa iminyaka elitshumi lasishiyagalombili izelwe kusukela ithula zibuse ngo-1980. Umehlukwela ngalikazibuse lalamhlanje ukuthi ngelakuqala ukuthakazelelwa umnumzana Robert Mugabe kungasenguye umongameli welizwe. Loba kunjalo iningi lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi awukho umehluko phakathi kukazibuse walamhlanje leminyaka enedluleyo. Abakhuluma e-Studio 7 bathi ukuqhubeka behlupheka emazweni bengabuyela ekhaya kutsho khona ukuthi isimo asikaguquki kulezo besikhona phansi kobukhokheli bukamnumzana Mugabe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi kunzima ukuthi kuthiwe abantu bathakazelela uzibuse ilizwe lingelamali engeyalo, iningi labantu bengasebenzi njalo bengabayanga.
Umgaba ukhona umgaba akekho kuyafana nje independence ukuchona ujabula isimbona ngathi kudlala ngesikhathi ngoba ayikho into etshintshile. Umuntu omnyama usasokola, thina abantu bamnyama sancindezela nathi nasolo. Incompanies ya delays incompanies ivalile ilizwe kalisela manje. So umbona ngathi nje ukujabula independence ikudlala ngesikhathi lokho. Ngoba uzivuse kawukho. EZimbabwe awukatholakala ukuthi ukhulume ngokukhululeka. At least siwaphila ngokwesaba abantu abayibabakhula abaphethe.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Lizwe Mabuya uthi uhlupho yikuthi sekwaqakathekiswa imihlobo uthole sekulomhlobo oqakathekiswayo kulomunye.
Nali government ekhona still fun ukuthi kusahamba ibhasi ewande behamba umgaba. Kudlalwa ngabantu lapha asikhohle nokuthi kuthiwa kule independence kwathintini. Njalo bengiqaphela ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi i-government inikeze i-youth imisebenzi abantu basebenze kuvuleke ezibhedlela kube right ama-teacher kanjalo kungabile zistrike elokhu sizibona every day. Ngoba impela iyinkinga lento.
Unkosazana Mesivundla yena uthi inkululeko eZimbabwe isasekhatshana lokufika.
Mina ngesingami angiboni into engathi yangijabulisa engangitshela ukuthi sikhululekile ngoba inkululeko emntwini itsho ukhululeka ngayo yonke indlela, economical, political, la ngayo yonke indlela umoya ukhululeke.
Ngakwelinye icele umnumzana Mlungisi Yabalala uthi uzibuse weZimbabwe kukhanya wenzelwa abathile aji umuntu wonke.
I-independence ekhona eZimbabwe ngiyalaba abalwela inkululeko olalaba abakuzana yibo abayikholisa independence. Abantu nje izakhamizi nje ezikhona indawo zonke akulakula lutho abalukholisana. Lokhu besazihluphekela beze bekhumbula ukuthi kwakungcono ngesikhathi sikaSmith ngoba babengaseli lokhu nalokho.
Abanye ke bathi inyathelo lwakuqala lenkululeko okufanele lithathwe nguhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa yikubona ukuthi isekelo sombuso esavunyelwana nguZulu sisebenza ngokugcweleyo. Abanye bafuna isiqinisekiso sokuthi akekho ozabotshelwa ukuthi ucabanga okwehlukene lomongameli welizwe. Iningi lithi indlela okuzaqhutshwa ngayo ukhetho oluzayo yiyo ezakhombisa sobala ukuthi kambe uZulu weZimbabwe usekhululekile yini kumbe ulokhe phansi koncindezelo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.